Abapheka isinkwa kubikwa ukuthi bafuna ukuthi kukhuphulwe intengo yaso iyefika amadola amane kumbe amahlanu. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amakampani apheka isinkwa esibiza idola lechumi $1.10 okwamanje bathi intengo yaso yenza ukuthi balahlekelwe imali nxa besithengisa. Bathi kufunakala izigidi ezine zamadola $4 million ngenyanga yokuthi bathenge okokuphekisa isinkwa nyanga zonke, kodwa okwamanje ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe libapha ingcosana yemali le. Sehlulekile ukukhulumisana neziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abamele izisebenzi abanjengomnumzana Japhet Moyo owenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi abantu kabasoze benelise ukuthenga isinkwa kungakhuphulwa intengo yaso.
Nxa intengo yangkhona ke isiza khuphuka isiyafika lapha abatsho khona. Esikunanzelelayo ukuthi uZulu ke uzathwala gadalala ukuthi akwanise ukuzinceda ekudleni. Kuyabanzima. Asila qiniso ke ukuthi yikho yini ukuthi siyaswelakala ngokuthi bafuna ukukhweza intengo, asikabikwazi. Kodwa iqiniso ukuthi ema-supermarkets, ema-shops, hayi isinkwa sesiwuludo asibonakali sibili. Lami lapho engithenga khona ujahu uyangitshela ukuthi usethola ekota of what he was receiving esikhathi ezidelivery ngesikhathi esidlulileyo. Inews lezi azijabulisi, imbuzo esiwuzwayo awujabulisi.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Clement Moyo uthi akumangalisi okukhulunywa ngabathengisa isinkwa ngoba kasitholakali okwamanje ezitolo.
Into le yaphambaniseka ekuanawuseni i-monetary policy. Monetary policy previously idola laliyephale bond paper. I-bond paper yayiphiwe kuyi-Fed power. So bathe sebefika laphana basebesithi bona idola alise at par le bond note. That was enough to create panic le inflation. So bona ngalo kuthiwa baqala bakhuphe baba ready ukuthi bakhuphe i-bond note bese be-announce-ka izinto zabo lezi bazithulele nje bakhuphe nje i-bond note kuphela nxa sebe-ready. Bengakabi ready kwakumele bathule zwi ngalo i-bond note. So khonokho sokulimazile ama-market forces asecontrola ku-parallel market vela akusayenzi. Abantu sebekhuphile izinto ezitolo bathenga basema-warehouse babelayisha ngamaroni njengabengakuthi babesisa ngayo.
Umnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU PF uthi uhulumende uyazama ukulungisa umnotho welizwe loba nje kulabanye abantu abadonsela amuva.
Kukhanya kunezandla ezinye ezifuna ukuphambanisa inhlelo zokusebenza ikakhulu engathi yi-supported esekubhekeni ngoba kwambe khona izinto esenzakala abantu mazibabhenzi sivumelana siphathisana kuloku ganga okuvelela kwebantwini bonke abanye labanye bakhona kuzana u-PF bakhona abagangayo abafihla izimali ukuganga kwemali kufihla izimali kukhona ebantwini bonke abagangileyo nje kumele uhulumende yehle kakhulu ekukhangele khonokho esathi inyathelo elibanzi bajezise laba abantu abaphambanisa inhlelo zemali imali zingahambi kuhle phakathi kwelizwe. Ngokunjalo angeke ngibe ngibale ngithi kwehluleka mina ngingathi kuqala okunye umsebenzi omkhulu kakhulu kodwa akusenze kuswelakale ukuthi ekuqaleni lapha kube nobuhlungu. Ubuhlungu buzabakhona ngizakulinganisa ngihlala ngikulinganisa njengokuthi umfazi nxa ebeletha kuba nobuhlungu obumangalisayo kodwa-ke nxa esebelethile uyabe sedlala nje lokuyingane zokumnandi zokunjalo. Ngibona isikhathi esizayo kebe sesikhuluma ngakho sokwedlule ubuhlungu lobu esiphakathi kwabo afana nokuthi abantu babambane yusenisindawonye abantu baqinise besibili baqinisele kuyedlula lokhu nxa ngikukhangela.
Kubikwa ukuthi abathenga iflawa yokupheka isinkwa labasiphekayo bayakhulumisana ngokukhuphulwa kwentengo yesinkwa.